Mnumzana Chiwenga wethule lamazi kuvulwa ngokusemthethweni umhlangano wabosemabhizimusi owe-SADC Investment Conference owenzakala ngesikhathi somhlangano we-SADC Industrial Week owandulela owe-summit yalumanyano ozaqhutshwa kuleli ngenyanga ezayo. Umnumzana Chiwenga uqhubeke wathi kumele amazwe la abe nokuzimisela okukhulu ukuze inotho yonke etholakala emhlubulweni lowo isuthise abantu bakulawa amazwe.
And also develop our own skills. I think it is now high time.
Amazwe awe-SADC kumele asebenze ndawonye kwezomnotho. Kumele sizichenye sime ukuthenga kwamanye amazwe kodwa senze impahla yethu.
Wengeze wathi kumele kube lokusebenzelana phakathi kwamazwe awe-SADC ekuvuseleleni umnotho wamazwe lawa ndawonye lokutshala imali. Uthe kumele amazwe awe-SADC abone ukuba izivumelwano azilobelanayo kundaba zamandla kagesi ezokukhanyiswa kwempahla ezokuvakatshelana lezemitshini yakulezi nsuku ziyalandelwa ekuvuseleleni umnotho. Umnumzana Chiwenga uthe ubu-SADC kulabantu abafundileyo umkhathi ongcono ukuphula lendlela zokuhambisa ezibesonzi athi kumele ziphathise kwezamabhizimusi kuleli. Emhlanganweni lowo ibhanga elimqoka ele-African Development Bank AFDB lele-Afri-Exim Bank athi azaqhubeka esekela amazwe alitshumi lasithupha awe-SADC ukuze athuthukise umnotho wawo. Ekhuluma emele i-AFDB umkhulu wecula leli uNkosazana Mono Mobotola uthe kumele kubekwe imali ezasekela amazwe aye-SADC ukuze umnotho wawo uthuthuke.
And our focus has really been in areas of regional integration, industrializing
kumele sibone ukuba siyayeka amabhizinisi emhlubulweni we-SADC lokuba siyenza ukuba kube losekelo ngesikhathi sokuguquka kwamkhathi.
Kodwa ingcitshi kwezomnotho zithi kunzima ukuba amazwe awe-SADC lase-Afrika asekelane ngenxa yezizathu ezehlukeneyo ezifana nokuthi amazwe lawa afana neZimbabwe abuyisela amanye amazwe emuva. Enye yalezi ngcitshi esebenza neZimbabwe Economic Forum umnumzana Ezekiel Chuma yena uthi kunzima ukuba amazwe e-SADC asukume ndawonye kwezomnotho.
Enye into eludubo kakhulu enginanzelelayo ukungabi khona kwamafekitali ayiwalungisa lezo mpahla. So ngamasuthani singathi ukuthi impahla zakhona zokuthi zidingiselane phakathi kwethu njenge-SADC azikho ngenxa yokuthi i-South Africa yiyo yodwa ngokubona kwami esingayithi i-industrial base kumbe singatshela amafektali alokhu esasebenza.
Lokhu kusekelwe ngenye ingcitshi efundisa izifundo zomnotho ekolishini ye-UZ umnumzana Liberty Mkhuni. Umhlangano wabosemabhizimusi lowo oqale izolo uzaqhutshwa kuze kuyephela iviki kule njongo yokuba kuvuselelwe umnotho nokutholiswa kwamathuba okutshala imali ku-SADC. Umongameli Mnangagwa uzaphatheka kulomhlangano ngolwesithathu. Ngimele i-Studio 7 iseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.